Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Amabhinki kukhanya asendemandi ke ngenebiyo ukuthi banika abantu, yikho ke sebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu angawuthethola imali edlula i-$500.
Kuqhamuka udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni osokubangele ukwehliswa kwemali engathathwa ngumuntu sikhathi sinye kumakhulu amahlanu amadola i-$500 kuphela.
Apha eZimbabwe igroup yonale yabantu vela ayikhangelwa. Singakhangela ama-infrastructure yethu, ama-buildings ethu, kala ama-facilities okuthi abantu abalokukhoga bayakwanisa ukungena. Even ama-elevator amanye angkhona akakwanisi futhi ukuthi ayenze ukuthi abantu abalokukhoga baziyenzele.
Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yabo. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelede nguhulumende phansi kwesikhwama se-Youth Development Fund kabanelisi ukuyibuyisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekuqhamuke udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni. Lanxa uhulumende esithi uzulu engazihluphi kangaka ngalolu dubo, amabhanga abika esehlise inani lemali engathathwa ibhanga ngelanga isukela ku-$1,200 ngelanga isiya ku-$500 kuphela. Ababikwa behlaselwe kakhulu ngalolu dubo ngabalima igwayi abakade bephiwa imali yabo khonapho khonapho kodwa kathese sekumele baye emabhanga wona angela mali. Abanye abakhulumele Studio 7 eHarare lakobulawayo bathi sekunzima ukuthola imali ngoba eminye imitshina yemali eyama-ATM kayisela mali. Omunye ongafuna ukuzibetha ngegama utshele Studio 7 ukuthi ubefuna ukuthatha i-$1,000 ebhanga leHarare watshelwa ukuthi kumele aqale abhalele ibhanga leli ecela ukuphiwa limali. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi udubo lokusilela kwemali lolu solutshiye abaningi besesabela ukuthi lungagcina lufana lolweminyaka edluleyo.
Elizweni lakithi eZimbabwe lapha sokunohlupho lwemali, amabhinki kukhanya asendemandi ke ngenebiyo ukuthi banika abantu, yikho ke sebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu angawuthethola imali edlula i-$500. Kukhanya sekuyinto ende kakhulu esikhona okuthi abantu sebethule nzima nxa kulezi mali ezithile kumele bezibhadala kwezinye indawo ngoba sebenika i-$500 ngelanga i-maximum.
Khona kungakafaki umgoqona lowo bekutholakala malini ngelanga?
Hayi, ngelanga umuntu ebethathwa njeyane lethi ukuthi ayithathe ngaphandle nxa isiningi kakhulu ngama-1,000 besekumele abhukhele ebhenki yakhe. Kodwa-ke hhayi, sibithatheka sikule mali bengahluphi, sithatha over ama-1,500 bekungakhathali. Kodwa-ke kathesi hhayi sekufunakala ukuthi umthatha i-500 sekuphela. Sokungani kuloku nzimanyana sibili sesithuka sesikhumbula iminyaka ka-2008.
Kanti yona imali esilelayo ngeyiphi, ngama-US dollars kumbe konke lama-rands lamapula lamayeni konke lokho okusetshenziswayo la kwakutholakala?
Imali ehluphayo kakhulu-ke yi-US dollar. Sizananzelela ukuthi eZimbabwe ngokuwa kwerandi akusela bantu abafuna irandi, ama-individuals abasayifuni, amakhampani kabasayifuni. Irandi-ke kukhanya hhayi khona emabhenki kayihluphi, ikanti nepula lala ofela ndawo futhi ayelifunakala khona ebhenki likhona kalihluphi. Imali ehluphayo i-US dollar, i-American dollar yimali ekhathazayo sibili ngoba iyesebenzisa izindawo zonke lezi ezinye ungena abasazifuni nje nanxathi i-multi-currency country. Kodwa-ke kathesi kukhanya imali esebenzayo i-US dollar eziningi lezi hhayi abasazifuni.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yabo ngoba behlala bechiwa phandle esikhathi sonke lapho kuhlelwa inhlelo zentuthuko ezifana lolwe Zimaset. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le ngenye imibono ephume emhlanganweni wokubonisana phezu kokungenziwa ekulungisiseni inkinga ezibhekane labaphila lobugoga owenzelwe emahofisini ommeli weMelika eZimbabwe kuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu olwePublic Affairs. Umqondisi enhlanganisweni ye-Endless Possibilities eyingcwethi kwezomnotho ephila lobugoga laye uMnumzana Edmore Masendeke utshelela umhlangano ukuba kumgqoka ukuba bakhunjulwe lapho kusakhiwa ukuze zibe yizakhiwo abangazihamba lula.
Emadolobheni kulapho uZulu ahlangana khona ephana amacebo kwezomnotho kanye lokuphatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa kiwo ukuzilibazisa lokunye, kodwa abagogekileyo laba bathiwa ngaphandle kikho konke lokhu ngoba isimo salamadolobho singabavumeli ukuphatheka kwabo.
Omunye wabacebisi babontanga enhlanganisweni ye-World Federation of United Nations Association uMnumzana Macleo Mafumo uthi kuyinto emkhathazayo yena labanye ukuba baqhubeka bechiwa ngaphandle abalobugoga lanxa imithetho lenhlelo zokubathuthukisa zikhona kodwa zingalandelwa.
Lapha eZimbabwe i-group yonaleyo abantu vela ayikhangelwa. Singakhangela ama-infrastructure yethu, ama-buildings ethu, kala ama-facilities okuthi abantu abalobugoga bayakwanisa ukungena. Even ama-elevator amanyangkhona kakwanisi futhi ukuthi ayenze ukuthi abantu abalobugoga baziyenzele. Njene singabona nje i-population yangkhona, even abantu abathengisayo abaningi abakugoga, indawo zangkhona abazithengisela khona, yikho khona kuyabe kula makhombe ayabe gijima indawo zonke, yikho khona kula bantu ababe gijimiswa ngamapolisa badlula lakhonapho kuyabe kulabantu abakukhoka. Saka nxa sibakhangele emaphepheni, yes, kukhona ukuthi sifuna ukuthi sibancedise, but nxa sesikhangela kwiindawo ze-implementation akula anything okwenziwayo ngendaba yabantu abalokukhoka.
Uvumelana lo mbono othi kuyingozi ukubachiya ngaphandle abalobugoga laba kunhlelo zomnotho ezimgqoka umafumathi ziqhutshwa nguhulumende ngenjongo yokuthuthukisa impilo kaZulu.
Mina ngibona iproblemu yangikhona ukuthi abantu abamelela abantu abalokukhoka abasiba abantu ababefesa iproblemu yonaleyo. Kuyabe kufanele ukuthi umuntu olokukhoka abe umuntu omelela khona izikhaliso zabantu abalokukhoka, but nxa kungela khonokho manje ibridge yangikhona ukuyivala kwangikhona kuyahlupha, because umuntu omelela abantu banalo kazwisisi ama-concerns alabantu banalo direct.
Iningi labaphila lobugoga ebelikulo mhlangano liyavumelana ukuba kumele babe khona ababamelayo ngokwaneleyo emadale wonke ePhalamende aweSenate laku House of Assembly, njalo kube ngabantu abagogekileyo njengoba bezazizwisisa ngcono inkinga okukhulunywa ngazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa, abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter.
Amankampani lenkokheli yamazwe omhlaba athithibele kulandela ukwethulwa kwamaphephandaba aveza ukuthi bakhona ababesisa imali emabhanga angaphandle kwamazwe abo ukuze bangabhadali imithelo ye-tax. kwincwadi ezethulwe iphephandaba leGermany elithiwa Seduce Zetang incedisana lenhlanganiso yentatheli zindaba ezicubungula indaba zokungethembeki ye-International Consortium of Investigative Journalists kube lobufakazi bokuthi inkampani ezokwemba eyeZimbabwe iZimplus ngenye yamankampani ale mali emabhanga angaphandle kwelizwe eyafakwa ngokungekho emthethweni. Amaphepha la aphiwe igama lokuthi Panama Papers asebangele uxotshwa kwenye inkokheli embusweni. Kuthi kona amaphepha la athi inkampani yeZimplast yasungula inkampani ethiwa HR Consultancy esihlengeni se-Isle of Man. Yacela inkampani ethiwa Mossack Fonseca ukuthi ilotshwe ngokusemthethweni elizweni lonalelo ngenjongo yokubhadala iholo leziphathamandla zeZimplast. Isikhulumeli senkampani yeZimplus unkosikazi Busi Jindobe ulandule ukuthi inkampani yakhe ilobudlelwano lenkampani yeHR. Owake waba ngumphathi intambo wezemali umnumzana Tendai Biti utshele Studio 7 ukuthi nxa kuliqiniso ukuthi linkampani impela yasungula inkampani phandle kwelizwe kuyabe kumele uhulumende acubungule lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukuthi kulendlela eziningi abantu bamabhizinisi abahamba ngazo besiyagcina imali zabo. Yasiza ukuthi kulabo Panama, kulabo New Jersey athiwa ngama-offshore accounts. Ukugcina imali ngaphandle kwelizwe ayisocala, kulicala nxa ugcina imali yakhona iyimali yobudlwangudlwangu. Kumbe ugcina uvalekela imithelo kumbe imali yaneqonda leyo esithi khona yimoney laundering lokunye okuthiwe. Kodwa imali ezigcinwa ngaphandle kwelizwe emabhenki angaphandle kwelizwe kakulacala evele likhona. Sikuya ngokuthi indaba yakhona iyaziqondazelo muntu.
Kodwa sizwa kuthiwa kulamanye amankampani agoqela enye yeZimbabwe okuthiwa khona yahambisa imali ifuna ukubalekela ukubhadala umthelo we-tax.
Kona phela ukuthi nxa ukhipha imali yeZimbabwe usiyikhipha singama after tax profit uyakuyikhipha nje uyigcina nje kwelinye ilizwe iyimali ovele ingeyakho ngoba nxa yikampani i-corporate account ikampani i-account yekampani ilama after tax lama before tax kodwa nxa usenza ethiwa yi-transfer pricing yokuthi ungahamba uyehlengisa izinto ngaphandle kwelizwe ama-remittance zakhona siwathatha siwafaka ePanama kumbe siwafaka e-New Jersey kuyabe sokulicala khonokho. So yikho ngisithi mina nxa ungakhangelisisa i-account yakhona ukuthi iyahamba njani. Kodwa ngathi ukuqonda nendabantu umongameli abenyizwe andama-minister labanye ezele ezikhulume kuthiwa ama-public leaders abavele abafanelanga babe lama-offshore accounts ngoba yibo abayenza imithetho yezimali elizweni umthetho bafanele bafake imali elizweni ukwenzela ukuthi abantu babe nethemba lemithetho yakhona.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe wexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamhlanje ku-Studio 7 kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo ababolekwa imali zenhlelo zentuthuko nguhulumende asebesehluleka kumbe kungafuni ukuzibuyisela. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sommeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe wabensundu e-African Union kwele Somalia ese-Amison sibike ukuba ngokusebenzelana lohulumende walelo lizwe sebenelise ukubulala abantu abambalwa abangamalunga yabalwa icatsha beqembu lesimoslem eledlulisa amalawulo ele Al-Shabaab esigabeni esingaengezansi kwelizwe ele Shabelle abagoqela inkokheli engafika eyisithupha. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe omhlaba solunqume ukuba uSalah Abdesalam nguye okhokhela imisebenzi yamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo abekwele France lakwele Belgium. Inhlanganiso ezimele abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelete nguhulumende phansi kwesikhwama se-Youth Fund kabanelisi ukuyibisela ngoba imali le yayiphiwa abasekeli bezanu-PF abangela khona okokuyihlawula. Amazwi la aza ngemva kokuba umphathintambo wabasakhulayo lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Juwawo ecele abasakhulayo abelezikwelete ukuthi bazibhadale ukuze uhulumende enelise ukuvuselela isikhwama lesi ancedise abanye ontanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust umnumzana Liberty Bebe.
Ivele indlela iyimfandiyane yabanjwa ngayo yayindlela yokuthi ontanga babengathuzi bekwanisa ukuyibisela. One, kwakungela assessment yamaprojekt la babefuna ukuwayenza. Two, kwakungela iqiniseko sokuthi lokho abathi bafuna ukukwenza yikho vele abafuna ukukwenza. Kodwa yayivele inikwa ngokuthi umuntu usapota liphi ibandla. Ngaleso sizathu yanikwa abantu embona ngani vele kwakungela njongo yokuthi ukubhadala. Yikho uminista kaSikwere engathi iminisi yenu wayesethi wonke umuntu esibekileyo ukubhadala akaxolelwe ukuthi yenzwe kuyi-learning phase. Uminista uZwawo ngiyesebuye sesithi hhayi abantu labade bekile ukubhadala kasiboneni ukuthi bayehlulekiswayo kuyini kabazama ukubhadala. Sithe sisenza i-audit kunabanye abantu abanika imali ama-adresi akhona awakho koBulawayo lapha kobhizize kuthiwa ngumuntu ohlala koBulawayo emnikeyo.
Khona ngokubhidlika komnotho welizwe Bebe, nxa kuyikuthi bakhona abalesifiso sokuyibisela le mali, ubona bele khono yini lokuyithola bayibisela?
Vele ngeke bekwanise. Into ekhona yikuthi noma ngubani owayezama ukuyenza, kumbe kwakuyiprojekthi yenkukhu, kumbe kwakuyiprojekthi yokwenzani, kumbe yayingeyekhapeti, kumbe yayingeyani, umsimo somnotho welizwe yenza kube nzima ukuthi umuntu lo afanise ukubhadala. Okokuqala, nxa usenza ibhizinisi uzafuna ukuthenga ama-inputs aleyo bhizinisi, uzafuna indawo lapho ozasebenzela khona, uzaqhatha abantu ozasebenza nabo, uzadinga ukuthi ube nendleko zokuthi ukwanise ukuhamba usenza leyo bhizinisi. Konke lokhu kuyayithatha imali yebhizinisi. Kodwa xa besikhangele khathesi abantu beZimbabwe babengasoze bekwanise ukuba uthengise inkukhu, abakwanisi ukuthi beyithenge inkukhu leyana. Iningi labantu bayakweleda, abakwanisi ukuthi bephinde bebhadale. So isimo somnotho welizwe laso senza kube nzima ukuthi abantu labo bakwanise ukubhadala. But asikho kodwa, ngeke sithi isimo somnotho welizwe kuphela esenza bengakwanisi. Kulezinye izizathu zokuthi vele benikwa iningi lalabo bantu, babenikwa bengasibo bantu abale njongo yokubhadala, ngoba babenikwa kusiya ngokuthi bami ngaluphi uhlangothi lwezombusazwe.
Alo-ke ngumnumzana Liberty Bebe, umqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo e-National Youth Development Trust, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela amazwi kamphathintambo obona ngezabasakhulayo umnumzana Patrick Juwawo, yena othi ontanga abaphiwa imali yokuzithuthukisa nguhulumende kumele bayihlawule. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo lilami owenu uNtungameli Nkomo, lomunye wami uTatenda Gumbo.
Uhulumende uphakathi kokuguqula imithetho lendlela zokuvota ezisebenzisa imitshina yakulezi nsuku ye-biometric voting system, kodwa uZulu ulokusola ukuthize ngoba isithi ezomnotho elizwe yazimanga kahle njalo abezomvikela bayaphatheka kwezokukhetha kukhetho okungabangela ukuba impumela yokhetho ingemukelwa. Okunengasikuzweni kunompumelelo moyo esiphaloludaba ekoBulawayo.
Udaba lokusebenzisa indlela entsha yokuvota olusegudwini koBulawayo Ngoluthiwa ngesilungu yi-biometric voting system. Le yindlela okusetshenziswa isithupha kumbe inhlamvu zamehlo ukubonakalisa ukuthi umuntu sevotile njalo kanyeke aphinde. Noma nje abantu bethi kuluhlelo oluhle uma lindlela isetshenziswa kahle, kodwa ngomumo wombuso okhona lindlela ilakho ukusetshenziswa ekuqilibezeni ukhetho nguhulumende obusayo. Udokotela Gordon Moyo utshele abantu emhlanganweni wezokhetho oqoqwe izinhlanganiso ezizimele zodwa ezabasakhulayo ukuba ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku kuhle noma nje umongameli Robert Mugabe engabe esephume le mizamo yokuqila esithi ngoba evame ukuqila ngendlela eziphansi.
Ungapressa nje ibutton uvotile. That's one method. Lokhu ngiyakhuluma ngakho lokuyana kwamehlo. Now, okusuzibuza ukuthi eZimbabwe izinto ezinje angeke zaba ingozi na.
Obona ngezokhetho ukubandla lezapho umnumzana Khutshwe Khaya Nketha ubeke ukuba i-biometric system ingabe ilunyile kodwa ukuphatheka kwamabutho kwezokhetho kulakho ukuphambanisa ukhetho oluhle.
Kanye nomuntu ukukontrola, ukukontrola ama-diamonds. Ufuna ukukontrola i-platinum, ukukontrola i-methane gas, kathi sifaku-track. So, nxa umbutho uzangena ube le mali okwedlula uhulumende nebhokile, beyibo bazaphinda besebenzisa into zama-elections, kutshoni.
Umsekeli kamongameli we-People's Democratic Party uDokotela Simon Siphepha Nkomo uchaze ukuba uyasola indlela uhulumende asefuna ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku khona ilizwe lingelamali amandla kagetsi esilela nemitshina yakulezi insuku yokuvota ingekho.
AmaZimbabwezi sidunge kakhulu bakithi. Bayenzile bayenza abakwenzayo e-North Africa bathatha umbuzo. Kodwa thina sethulwa nje into encane nje ukuthi sithi come together. Bengafuna ukuthi bayintroduce sibili yonke. Kodwa at the end uthole ukuthi sebetshintsha ama-goalpost kungasela time. Besenzela ukuthi bephambanise abantu especially emakhaya abakwazi ukuthi abantu ngabafundanga njalo labo basemadrobheni.
Osakhulayo uMbongeni Ncube ubeke ukuba kuyingozi ukuba uhulumende afune ukusebenzisa i-biometric voting system ngoba engabe eselendlela zokuqilibezela asephume lazo.
I-Ivory Coast khanye into leyasebenzayo. But eKenya tayasebenza kuni crash lalapha isidayithi ukuthi ungaba njalo futhi bonani kule danger umuntu wakho.
Amazwe ambala ayalusebenzisa lolu hlelo lokuvota noma nje amanye amazwe abalisa iNgilandi lamanye sebaluyekela. Ingcwethi zithi njengoba umnotho weZimbabwe umi manzonzo okungabangela ukuba uhlelo lwe-biometric voting lungasebenzi kahle ngoba luyabiza imali eningi njalo okwamanje uhulumende wehluleka ukuholisa izisebenzi. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ubunzima obudalwa ngumumo wezomnotho ongamanga kuhle sobuhlasele abakubhizimusi lokwakha ngoba labantu makhaza abangasizo ngitshantshu zokwakha abenza imisebenzi yokuncedisa lapho kusakhiwa bakhala ngokuthi limsebenzi kayisabonwa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkampani enkulu yomsebenzi wokwakha eRada Holdings Limited yazise ukuba umumo wezomnotho eZimbabwe usubangele ukuba inzuzo yayo yehle ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini 17% kubangelwa yikwehla okwengezeleleyo ngokuthengwa kwezinto zokwakhisa. ukuwa kwamandla emali yakwamanye amanje wakulumkhono ogoqela iRand yakwele South Africa ngokunye kokubangela ukuba abakhayo bakhethe ukuthenga ngitsho lezidina ngaphandle kwelizwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyinto edanisayo kakhulu ngoba imisebenzi lokho iqhubekela phambili ichabalale elizweni.
Imisebenzi iya ichabalala ngelanga ngelanga, sikhangela nje abantu abaningi abasivakatshela lapha besithi balahlekelwe imisebenzi, inamba zangkhona ziyaphezulu.
Uthi okudaniseke kakhulu ukuthi ngesikhathi izinto zimi ngalindlela uhulumende lokho eqhubekela phambili senza izinto ezijabalalisa ezamabhizimusi kulokuwavuselela.
Lulunya ungani ngumuntu othi hayi ngiyathutha, nxa ngithutha ngifanele ngishuke ngijise umuzi. Sibona ngani nje laba amajaha nje bafuna ukulidiliza leli lizwe engani ngabantu bayakwazi ukuthi sasa babengekho ozasala uyasala ezibonela.
Oqiqisha ngezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi kuyadingakala ukuba uhulumende emizameni yakhe yokukhugaba vela kwamanye amazwe enanze ngokugcweleyo amabhizimusi aselizweni lendlela asebenza ngayo.
Uhulumende wethu kumele bona ukuthi engaprotekta njani amankampani akuleli, ikakhulu amankampani azokwakha, ungakhangelisisa ama-deals abenze lama-China. Sibona njengani amaduze angkhona enze ukuthi ama-China abuyise izinto zawo eziningi lapha eZimbabwe, ezinye zangkhona ezingathi sizilungise lapha sisebenzisa i-material yethu.
Umoyo uthi ZCTU iphakathi komsebenzi omkhulu wokukhulumisana lokunikeza amacebo anganceda ukuba amakampani lamafekithali asungule njalo ukuduma.
Kukhanya ngani nje sikhuluma lo mduli ukuzisa ubuhlungu ukuthi nje industry iqhubekela phambili ivala, nxa ukhangela nje ukuthi i-industry elungisa ama-battery ivalile. Kuba lulake nje ukuthi uyethenga ama-battery buye ngapha uyifakile vuli ukuthi uyithengisa. Abama-manufacturing battery phakathi kwelizwe bavalile. Ngeminye imizekelo isetshenisela ukuthi siloke sisiya phambili ngobunzimeni.
Iningi lencwethiso zomnotho zithi okudingakalayo yikuguqulwa komthetho we-Indigenization Act kunanzwa lalabo ababefuna ukusungula amabhizimusi bezaqhatsha lezisebenzi zakuleli. Uhulumende sithi sebamba imihlangano lamabhizimusi afuna ukusebenzela elizweni ukuba azwisise ngalo mthetho okhuthaza ukusungulwa kwemisebenzi kulokuthi ivalwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Well, it's S and K, the selector says, and say, Governor Noah. What? Impulse in my heart, baby bamba lava. I'm getting out she has turned. I'm missing again. If a sky is gray, bitch, I'm new to blue. The only person wanna be the baby girl is you. A baby bamba lava. I'm getting out she has turned. Run it there. If you know where you're now, it's on my baby.
Ingoma kaSenkom ethiwa yona My Baby eyohlobo lweZim Dancehall isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani kisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Kuqhamuka udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni osokubangele ukwehliswa kwemali engathathwa ngumuntu ngelanga. Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yazo. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthontanga abaningi abaphiwa izikwelete nguhulumende bayihlukabenelisi ukubisela lezi zikwelete. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivaleliswayo. Igama nguChris Gandendichiya kustudio 7 Live Talk, The Youth Connection, lilala.